Yebulindele ukuthi akhulume ngayona leyo ndlela ukuzama ukuncedisa umdabu ukuthi asale lesithunzi leso esincane aselelaso. Njalo kuyindlela ngokubona kwami yokuhlukanisa umgabe lalabo abasesibuthweni ukuthi ngokubona kwakhe ukuyacaca ukuthi umgabu uzavuma kazukwalela esikhundleni. Abangala-ke yilabo abangavotelwayo abasesibuthweni, ngokunjalo ulungiselela umhlaba ukuthi bakwazi ukuthi yena uzaluwina ukhetho nxa kusesile ukuthi azuze izintambo, kuyabe kusitho ukuthi kube lekhu eZimbabwe, umbuso uthethe izintambo.
Sibonile okwenzakale ngo-2008 kanye lempiko uMgabe aseke wayethula esithi kasoze avume ukuthi umbuso awuthola ngombhobho uhambe nje nge-ballot. Kambe lokho kuveza yini uMgabe njengomuntu ozimiseleyo ukuthi enganqotshwa asuke esihlalweni?
Akazimiselanga ukusuka esihlalweni nxa ukhangela ngendlela aziphathe ngayo eminyakeni yonke le edlulileyo kunye lango-2008. Kodwa ngicabanga ukuthi okucacileyo kuye yikuthi umhlaba labantu beZimbabwe abazukwamukela umuntu ohlala ngenkani esikhundleni. Lokhu akutshoyo ukuthi wazuza ilizwe ngombhobho ngokunye nje akukhulumayo. Kakuzuzwanga nguye, kwazuzwa ngabantu beZimbabwe. Yithi abantu esalweli lizwe kayisuye yedwa. Wayekhona nje phakathi kwabantu abaningi kakhulu, ngokunjalo kafuzanga athi yena walela esikhundleni ngoba wasilwela leso sikhundla. Yingakho-ke uPrime Minister ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi kambe umuntu oseleminyaka elandi 90 angabe esafuna yini ukuthi adilize isithunzana lesi alaso esiseleyo. Yikho ecabanga ukuthi hhayi, uMnumzana kathesi uzatshintsha lokho ayekwenza ngo-2008, angabe ekhuluma nje ukuze labo esithi ama-hardliners abe-ZANU-PF abangafuni ukuphuma esikhundleni ukuthi bathokoze, kodwa yena akaselawo amandla okuthi ale lesikhundleni. Umhlaba ngeke uvume, abantu beZimbabwe ngeke bavume. Abantu beZimbabwe ka-2008 lalabo abakade ezakufanana uyabe nje ezama into angeke aphumelele kuyo.